Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 29 Mabasa 2023 ngoPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso yeyathuzi bathi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kukamgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unkosikazi Cecilia Alexander, kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kuhulumende. Abesikolo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola ukusetshenziswa kwemithethwandaba ukuhlukuluza labo abalebimbono ehlukile lekahulumende. Izakhamizi zeMakapa Kapa Ward 15 eselonga ezansi eMandebeleni zikhala ngengwenya esezigqithe izifuyo edamu leMakapa Kapa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, bethule umbiko othi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kukamgcini sihlalo oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, ZCPSTU, unkosikazi Cecilia Alexander, kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kuhulumende. U-Alexander witheswa icala lokuhuquluza imali kuhlangothi oluncedisa izisebenzi ukwelatshwa olwe-Public Service Medical Aid, PSMAS, lapho elilunga ele-board emela izisebenzi. Nguye njalo othandwa nguhulumende ukukhulumisana laye emela izisebenzi kudale ele-National Joint Negotiating Council, NJNC. I-PSMAS isilesikhathi ibhekane lenkinga zokwebiwa kwemali iziphathamandla zayo kanye lezi kuhulumende okokuthi khathesi kayisasebenzeli amalunga ayo kuhle. Isikhulumeli siyathuza uMnumzana Themba kuye moyo utshele Studio 7 ukuthi bona bakhuthaza ukuvuselelwa kwesisekelo se-PSMAS langokukhethwa kutsha kwe-board ukuze ibuyele kusimo eyayiyiso khona kuqala. Phezu kwalokho ithi ifuna bonke abaqanjwa amagama abo ukuthi baphatheka ihuquluzweni kwemali ye-PSMAS kumele babotshwe bathonisiswe.
Thina njenge-ATUZI sibukela ngendlela ehlukileyo indaba kaCecilia Alexander, umgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, eyiyo ehlala phansi icelela izisebenzi zikahulumende iholo. UCecilia usefuquluze imali yonke ye-PSMAS. Sikhangelele ukuthi uCecilia nguye othenjwe nguhulumende nxa kusenziwa ingxoxo zeho. Abuye njalo abe yi-board member ye-PSMAS. Lapha sefuquluze khona imali i-PSMAS isize ivalwa. Singakhangela bona abantu abavacula imali ezinkulu kangaka akulasenti abayifakayo ku-PSMAS. I-PSMAS ithola imali kwizisebenzi, izisebenzi zonezi ezincitshwa iholo eliqondileyo.
Ngozibani ezingadalwa ikwebiwa kwemali ku-PSMAS?
Ukuswela imali kwe-PSMAS kufaka izisebenzi engozini ngoba zingeke zithole ukuya ezibhedlela ngoba i-PSMAS ibizincedisa. Kunjenje izisebenzi zithwele nzima nxa zingagula, zingagulelwa. Ngoba abanye abantu bayacupha, bacupha baze bagave.
Lina-ke likwamukele ngayiphi indlela ukubotshwa kukankosikazi Cecilia Alexander?
Siyajabula-ke ukuzwa kuthiwa uCecilia Alexander uqalile ukuya entolongweni. Ngicala lakhe leli alenzayo elokutshontshela abantu athi yena uyabamela naso ukukhulunywa ngeholo. Sibone ukuganga kwe-Second Republic. Yenze ngani ithanda izisebenzi kanti yona iyazitshontshela.
Umnumzana Themba kuye moyo yesikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATOZ. Kunjalo nje unobhala jikelele wenhlanganiso eye-Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, umnumzana Charles Chinosengwa, utshela iStudio 7 ukubana unkosikazi Alexander akabotshelwanga ukuchaphaza imali eze-PSMAS kodwa ukuthi uhlukunyezelwa ukulwela ilungelo lezisebenzi kanye lokuzama ukuvimba ukuba iziphathamandla zikahulumende zingahluthuni ukuqhutshwa komsebenzi ku-PSMAS. Ngezinye iziphathamandla zikahulumende ngenjongo yokuzithaphuzela izimali zalolu hlangothi. Abesigodlo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola kakhulu ukusetshenziswa kwemithethondaba ukuhlukumeza labo abalemibono ehlukile kahulumende ngokubabopha mahlayana, abanye bevalelwa okwesikhathi eside kanye lokugwetshwa emacaleni asobala kubana adingeki isigwebo esilukhuni. Abe-USA Embassy eHarare bathi kulilungelo lomuntu wonke ubuthana lokutshengisela ngokuthula kungakhathalekile kubana ngowebandla liphi lezombusazwe. Lumbiko uphuma ngemva kokugwetshwa ukuhlala ejele kweminyaka emine kumkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume Izolo. Ungarivume utholakale elecala lokutshotshozela udlakela ngokukhuthaza uZulu kubana atshengisele isola isimo esiselizweni ngomnyaka ka-2020. Kunje umeli wezengeza West Edale lephalamende umnumzana Job Skala owebandla le-CCC lokhu evalelwe e-remand okwenyanga ezidlula ezilishumi engavunyelwa khona ukuhlawula isibambiso se-bail ukuze athonisiswe ivela emzini wakhe lanxa esewafaka izicelo eziningi-ningi zokuthola i-bail.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakhamizi zemakaphakapha ku-Ward 15 eselonga ezansi eMandebeleni zikhala ngengwenya eseziqede izifuyo edamu lemakaphakapha. Zithi lezi zakhamizi zifisa kubana ngabe inkonkeli yalendawo kuhulumende lasesiqintini iphuma lamaqinga ukususa lezi ngwenya kuleli damu zingakaphelelwa yizifuyo. Wabhethi Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi lezi zithi iningi labo sebesele bengabayanga ngenxa yalezi ngwenya ezibamba izifuyo ezivalisa imbuzi, inkomo labo babhemi. Umnumzana Samuel Khoza usuka eMapula Village uthi njengezakhamizi babhekane loduko olukhulu.
Sidla imbuzi, sidla amadonki, lawe muntu ungahamba kuchaphaya siyakudla. So ngabe ingwenya lezi siyathola abantu bokuthi bayazibulala ngoba zisiqedele izifuyo zethu. Nxa sikhuluma hayi kungani kakhula ndlela ehambayo, kulapho kungani kulohlupho kithi.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Silibaziso Nkomo esinesakhamuzi samakaphakapha.
Amadoka abezidlela nje ngaphasi kwamanzi, ingwenya idonsa itshaya, imbuzi kokuthi iyanatha idonsa itshaya, ezinye ziyakhipha, ezinye aziyali. Ah, mina laphana uncedo angiboni kumbelekela abakhona ngoba vele sesilimele. Ngingakwazi ngobenxa yomunye ukuwathola ichansi ukuthi ukuwathi amanyathelo. Lukhansele zakhe zamtshela nje wakuthi ingwenya yena kufuna sesithole amabhaya, mina into yakhe amphendula yona. Sazathi athi umele uhambe phezulu, wathi hayi ngingathola amabhaya ikho nje vele isivuyo asisele. Ah, sesilimele vele asisele asivuyo.
Umnumzana Melus Moyo uthi ngaphandle kokulahlekelwa izifuyo impilo zabantu zisengozini ngenxa yengwenya lezi.
Sibone ngathi okuzenza zihluphe sokuthi ziningi kakhulu, zilabantwana abantwana abaningi, so ziyabe zilamba. So abekhanseli bakhe babuya badubula nje eyini, but azange kube lo mehluko lokhu kusiba wezi. Hayi, sengozini enkulu kakhulu ngoba ngimuva le kubo 2002 siya ku 6 zikeza bamba abantu yakathi sivela abantwana bathunywe edamu ukuthi hambaleni athi samadongo behambani bekhangela imbuzi hayi edamu hayi ngoba kule risk enkulu kakhulu
umnumzana Bethel Ncube uthi sebevale izibaya ngenxa yengwenya lezi osekuletha ubunzima obukhulu uzakhamizi
akula lunye uncedo silalo ukungasincedisi ukuthi khona ingwenya lezana zibulawo ngoba izifuyo zethu eziphelile zonke akusela sokulesi gadi ngathi kona iminyaka sesilayo kungakhwana ama-5 years iminyaka silodubo lololwengweni kuyasilimaza kakhulu ngoba izifuyo lezi yizo siyenza ukuthi lathi siphile ngoba ngingathengisa imbuzi sengiphilile labantwana kuyidongi lami khonokho ngilakho kuyabe kungincedisa ngithwala umuntu angagula yikho kungithwalayo kuyo yi-transport yami yimpilo ekuze kuyasiphilisa kakhulu kwizifuyo zonezi
umqondisi wegwana Royal District Council umnumzana Rangana Isibanda uthi bazaqhuba umhlangano lezakhamizi ukuze baphume lamaqhinga okuqeda lolu dubo
iripoti lami ngiyitholile siza engeja le committee ye-campfire kube le ndlela eway forward i-campfire committee esigabeni khona ngahle lapho okule ngwenya khona
ngenxa yokungani kuhle kwezulu emhlubulweni eMathabeleni South iningi lezakhamizi liphila ngokufuya lithengisa izifuyo ezivalisa imbuzi lenkomo kungakho zithi ukuxhwala kwengwenya lokhu kuzabathiya bengabayanga ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemakapakapa esilonga ngu-Albert Ncube
siyabonga Ncube lapho ngohlelo ezemaphandleni okwamanje ke sokulihlandla lapho isilethulela khona uhlelo lwabesifazana
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga lamhlanje sixoxa lo nkosazana Debra Mukhasa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association sicobungula umhlangano abaqhube eceleni wombukiso weZimbabwe International Trade Fair wobulawayo ukuze sizwe ukuthi uzabaphathisa njani emsebenzini wabo.
Thina ke njengama SMEs sibe lenhlanhla kakhulu ukuthi uminister wethu usenzele iworkshop parallel to trade fair bese hlangene singama small medium enterprises business people sihlangene obulawayo kwenye indawo ukuthi mavuma lodge lapha sikhangela khona izinto ezithile sibe lenhlanhlakela yo minister bese laye sibona sikhangelene le theme yethu ukuthi khuluma ngoku inge transformation le innovation of a global company so bese khuluma ngokuthi how best can we transform ourselves kulokho esikho khona sikhule enokuma business ethu sibe lama innovations athiyeneyo azasenza ukuthi ama business ethu ebukeke kanye loku register ama companies so kube yi workshop emnandi kakhulu eyadi hlanganisa izindaba ezithiyeneyo sibe le global competitiveness ukuthi globally singakompetitha njani lezi zinto zethu sizenza isananzelelo ukuthi eZimbabwe siyayenza sibili okuyizinto siyapheka ama detergents ethu siyapheka ukobra bethu laba siyapheka ama drink kodwa izinto zangkhona ziphelele emoyeni kaziyingena even kumbeni kuma shops ethu khona babo okay kaziyingena endaweni ezijiyeneyo size siyobalisa lakubo Dubai lakubo you know indawo ezijiyeneyo even khona eduzane nje South Africa kazingeni so besifunda ukuthi singakwenza kanjani khona lokho ukuthi sicine lathi izinto zethu esizenzayo zikhangeleke global sazofunda ke nge export marketing procedures ukuthi vele singa export kanjani izinto zethu silazo endlini emakhaya silakho siyayenza izinto ezijiyeneyo ibidworking izinto amalala izimacanga izinto ezijiyeneyo you know ezitraditional ophini laba imigigo ini sila kukotu kuti singaku transporta njani, singaku exporta njani. So besifunda kakhulu sifundiswa izim trade, ukuthi ama procedures ukuthi si apply njani, sithola njani, ama certificates sihamba njani. So bekukuningi sibili yathi sikufunda, sazofunda le innovation in the SMEs sector, ukuthi how best can we innovate ourselves, ukuthi size sizibone lathi sifike ezingeni lelani elokuthi sendithengisa amanzi amale sendithengisa ini zami ezifika khonale endaweni ebobo-Britain langaphi ngaphi. So ukuthi singaqeqesha njani. So ikwade sikufunda basically khona lokho ukuthi singayenza njani izinto zethu, konke lo intellectual property, ukuthi nxa sizaba nama-properties umbe nxa sifuna ukuthi sibe lezindawo ezikhanyayo ezicacayo sikwenze njani. Konke lokho besifundiswa ngabantu abathiyeneyo. Sazofunda njalo le risk management, ukuthi in business siba lezinye izinto esizikhangeleleyo, ama risk anjengama disasters, ama risk anjengabo fire, ama risk athize ukuthi izikufa, kunanzelela ukuthi ingxenye usanda kuyareda imali ebhenki, imali yangkhona ibiselwa njani, imali yangkhona isetshenziswa njani kumbe niyenziwa njani. So ama risk wona lawa wonke ade sesiwafunda ukuthi in business kumele sibone ukuthi ama-risk amanye siyawa-avoid-a, amanye siyabona ukuthi siyawayenza njani, amanye vele siyalungiselela kungenelana konke le-social protection. So sibe lesikhathi sibili esiningi esibanzi kakhulu sifunda lo ministry wethu. Sithanda ukumbonga kakhulu umama uDr G.G. Nyoni ngokusinika lelo thuba, ngoba besikufunda parallel langapha, ama-traders lawo ebhoda ngapha nathi ngapha sifunda as ama
leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlangano.
Siyambonga ke uSithandekile ngalolo hlelo. Okwamanje ke wothi adedeleke kuChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngo Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube. Sihlaziya udaba lokubana sonke isikhathi nxa umongameli Emerson Mnangagwa ekoBulawayo, amagagasi akamakhalekhukhwini ayacitshwa. Mnumzana, ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini ukuthi sonke isikhathi nxa kufika umongameli edolobheni lakoBulawayo, amagagasi abomakhalekhukhwini ayacitshwa? Usuke wakunanzelela yini khona?
Ngolwesithathu weviki yonale mhla ka 26 kumabasa, abantu abaningi balahlekelwe ngamagagasi, ikakhulu nxa sikhangela abasebenzisa iConnect kusukusela ke emini ngabo 12 emini kusiyafika pho sekibo 6 ntambama. Iningi labantu belilahlekelwe ngamagagasi okuxhumana yesingathi network yama cellphones. Singazike obekuyimbangela ukuthi kuyini, kumbe njalo ukuhamba kwamagetsi, kumbe ukulahleka kwe-network nje mahlayana, singazi njalo. Kodwa ke kusuka kubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuxhumana ngendlela eqondileyo, abantu abaningi bakhudwe imibiko yabo iqakathekile, abanye ke bagcine bengasagcwalisi izithembiso kade befuna ukuzifeza, kugcine sokukhanya ngathiwa ngabantu abangakhuluma iqiniso, kumbe umuntu agcine ekhuthe izinto eziqakathekileyo njengama-interviews, kumbe akhuthe ukuthola eminye imibiko egoqela lokufa kumbe ukufelwa. So konkana ke kuyahlupha abantu kakhulu nxa kuthe kwenzakala ukuthi abantu balahlekelwe ngamagagasi okuxhumana.
Manje zona izakhamizi zithini ngalolu daba?
izakamizi zisala zikhathazekile kakhulu zehlule ukuthi kanti zidingisisa ngembangela kodwa ziswele ukuthi ungaba kwini ngoba esikhathini esiningi imibiko leyo yokuchasisa ukuthi ungabe kwenzakaleni iyaphuza ukuphuma kuthi-ke abantu basale bekhathazekile bebuzana ukuthi ungabe kusenzakalani kube sokuphuma-ke imibono ethiyeneyo engabe ichaza izimbangela lezo kugcina kuvela khona ukuthi abanye bayesebesoyile ukuthi mhlawumbe kabaladatheni leyo abanye besoyile ukuthi mhlawumbe amagezi nje becithwacithwa abanye njalo beveza ukubana mhlawumbe engamagagasi athe athintwa ngezindlela langezizathu ezisiyathiyeneyo kodwa-ke izakhamizi ekuqineni zisala nje zididekile zikhathazekile ngenxa yokuthi ziyabe zilahlekelwa imbiko eqakathekileyo.
Lo-ke bekungumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilani.
Lilalele kumsakazo weStudio 7 esakaza iseWashington DC kuVOA. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu elengeze Platinum Stars yilo eselikhokhela engalaneni yemihlomelo esibangeni seCasolaga Premier Soccer League. Lithathela lesi sibanga eleCapes United. Lokhu kungemva kokuba leli qembu lenqobe eleZPC Kariba 5-1 emdlalweni odlalelwe enkundleni yeBaobab Stadium namhlanje emini. Kunje, leli qembu selile mihlomelo elishumi lantathu ngemva kokudlala imidlalo eyisikhombisa yale isizini. Leli qembu laseMondorongezi seledlule iHighlanders esekusibanga sesithathu engalaneni yemhlomelo. Ihlezi izithende zeCapes United ekusibanga sesibili. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje emini, iBulawayo Chiefs inqobe iYada 2-1, kuthi iManika Diamonds yanqoba iBlack Rhinos 4-0. Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo kaMasikandi odabuka eTsholotsho kodwa osebenzela kwele South Africa. Igama lakhe kungusibani Dube, uhamba njalo ngegama lokuthi bantu bayafana ezweni. Uphetheke idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Phamalathi. Nangu ixoxa lo ntungamile inkomo weStudio 7.
Ngiyabingelela kubalaleli bonke beStudio 7. Ngokuzalwa ngidabuka le eTsholotsho kwelangakithi esigodini sakwaGombalume, induna engiphethe uMsikana. Umculo ngiqale ukusebenza ngeminyaka yama-2011. Kuningi esengikwenzile-ke emculweni, ngisebenza kakhulu nama-artist ngoba imina wasungula iSibani Studios esinama-artist. Ngiyethemba ukuthi abantu bazojabula uma ngabe belizwa leli phimbo.
Pita pita mo po, tende la matondo. Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala kule nombolo ethi 074 7160 190. Kathike ngiyaphinda ngitholakale futhi enkundleni zokuxhumana. Uyofika lapha kuFacebook uthi wena Isibani Studios SA, uzobe usiyangithola oTikTok Isibani Studios, o Instagram kanjalo kanjalo. Ngokuhlala ngiseGoli eThembisa la ngitholakala khona.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Abalandeli bonke abalandela umculo wesintu, umculo kaMasikandi. Ngithi kubona azibuyele emasisweni, ngabe bonke abalandeli bayahlangana bewulandela umculo wethu kaMasikandi, bewuthenge, sihlangane sisizwe, wenzele ukuthi nabasakhulayo beqhubeke beyibambe. Siyabonga kakhulu.
Kulisile umculo kaMasikandi oka abantu bayafana ezweni. Singeke ehlukane izihlobo kuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesihambile. Abenhlanganiso yathuzi bathi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kwakamgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unkosikazi Cecilia Alexander. Kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kahulumende. Abesikolo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola ukusetshenziswa komthethwandaba ukuhlukuluza labo abalemibono ehlukile likahulumende. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Brexit is Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Mura zvakanaka.